Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamashumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokhu?
Iqiniso elikhona ukuthi ama sanctions lawa afakwa afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zwakole South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba ubuhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligate. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni achiyeneyo? Silengxoxo lomsakazi odumileyo oStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, isikakhulu isikhathi lezi emakhasi okuzilibazisa lawo e-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamashumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhe ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions asenze umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi kusibhode silokho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa i-SADC isithi yona ilanga likamhlaka 25 ngelokulwisana lama-sanctions. Kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into yikhona lapha ukuthi amazwe eAfrica jikelele lawe SADC particularly iapproach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqalise ukujinja ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzibani lozibani le company yipi lanilani ngenxa ukuthi lenze so zanini so ukuthi into zilungise lathi sizalincedisa sizalisupporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza kwakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kuhluphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izstreet zonke kuyenziwe as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulalutho luzahamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe aweSADC besithi kususwe ama sanctions
hayi eqinisweni sibili akusoze kuphathisa lizafakwa ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi asiyizi solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ithi ukuthi alright madoda asiyenzeni sithi indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba kungaze kukhulunywe ukuthi laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona behlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi bereviewer bathi awutshintshanga lutho asibopheni ngamandla unyakulandelayo behlangane akutshintshanga lutho asibopheni ngamandla belokhu bengezelela abantu abafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe ungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe uzaliphatha njani akhale ngani okuzalandela ukuthi ingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuthi uzaqhunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda kwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant ngontombazana weZimbabwe. Ingcwethi ecubungela izombusazo omnumzana Zenzo Nkomo uthi kunezizathu ezibangelwa yilokhu ezibalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo. Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela izombusazo.
Okukhona ukuthi kuliqiniso. Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqandwa okusokuthanda ukuphamandla kakhulu manje yiyo lento ekhona e-corona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa. So leyo yinto ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiyaphambili.
Ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokho osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia. Kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani?
Kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti uma singathatha kukhetho olwadlulayo sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu uma lokho kungaqhubeka singabona umbuso weANC ulimala kakhulu
bona bebaningi na abalengqondo efana laika yena lowo esizwa ukuthiwa uthena kafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni
babu Gandhi lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle iningi labo likhuluma kabi lena yinto eyande kakhulu futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo iEFF umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle ekhuluma kakhulu ngama Afrika ukuthi ama Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya
umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane leCoronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza leSalim Kabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela itshengisa ukuthi abalagcikwane leCoronavirus bona bengahlolwanga. IHerald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza elebo labongikazi kade bebhadalisa US$20 le-US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantwana besikolo seLoreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu yi-group sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezavala imihloliso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani isizwe lami ngisikhululiwe ngidinga umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami so shuwa ngicela ngindingise kakhulu ngoba ngiyamdinga kakhulu umamami angithiya ngimncane vele kubaba so baba laye sewabhubha nginalwazi kakhulu ngaye kuthiwa wayengusethukile ezalwa eplumpe kozimnyama wayengusethukile ndlovu so okunengangazi litho vele ngaye kuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane engithiya kuba bami wangithiya ekhilani ku-144 so ngiyamdinga kakhulu mamami loba yena sewathola kodwa izihlobo zakhe ize ngizidingayo.
Yebo basakazi be-studio 7 mina engikhulumayo ngusis uManyati wasendaweni yaseGwanda South esigodweni esinyana enyokeni. Yebo suba umagalela nyamuzi uyakhuluma hhayi uyakhuluma ubaba uyakhuluma umuntu omdala bani uyakhuluma but baba into akhuluma ngayo ayisiyo baba ayisiyo umakhuphe nguye we-MDCT MDC uqobo nalokhu ukuthi abantu abelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akalabantu balamanga balamanga ndingakhuluma into elingayaziyo thina sikhona khona mama Thuku sikhona ende sikulindele 2020 siyangena 2023 siyangena embusweni siyangena uChanisa ende akalabantu ende akalabantu uChanisa akalabantu ende uChanisa nguye izana uqobo lebe lokho sithi uthoko izana izana ngumunye uChanisa kanti G4 kima ingayi G4 sikhathi umgabe wayeyini wayeyini wayengaseyiyozana ende uChanisa la asimfuni ende asimfuni ende arimbati asimfuni asikufuni
linjani besazi westudio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika siyabo ngomsebenzi eliphathela wona ungandingaqhubeka linjalo keep it up hayi into enkulu lapha esiyibona indlala enkulu isilu ngoba ma unanzelela abantu wayehlulwe khona yikuyabhadala ndlela inhlanyelo kadiholo walutshwana abantu abakwanisa ukubhadala kutshengisa ukuthi abantu imali abalayo into othiwa yimali yezihlupho ukudla kugcwele sike zitolo kodwa imali ezandleni zabantu kayikho yonke into istak akula mali siyakhuleka ukubona unkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu bazuze bokulima jike khona lapho elinjanisa channel nasiche samncedisa mlilo ngesaint joseph abraham kati tommy nithi uvuka njani budiza jike khona lapho sister tobet benedict ngwenya nithi mpilo ende ukuze ukhokhobe linazelela i-coronavirus lokhu isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abaklini ukuze sivikeleli gciwane le-COVID-19
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakithi ngalezo kathi abantu bakithi why bengakhe bebambane kube yinto eyi-1 abantu beyenze iqembu eli-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu bekebekele ukwenza amaqembuqembu amaningi angapheliwo abantu abazame ukwenza iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu bekohlukane ke ingaphuma le phathi ngoba ayikho iphathi eyinkinga njengezanupiefu akula mkhuhlane odlula izanupiefu ubhizi kuthiwa corona nje kuqanjela icorona manga icorona izanupiefu eceda abantu elizweni kathi abantu bafasuku zonke abantu wayi kungabamangazi phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi abanye benyamalala kodwa kuthiwa icorona kuqanjelwa manga icorona kungumnankako labantu bakhe bezanupiefu abantu bayathunjwa suku zonke ekhaya laphana abantu bayathotshwa abantu bayabulawa baningi abantu abanyamalala ekhaya laphana bengabonakali abantu bengakhali sebezokhala manje ngecorona icorona kune iqanjelwa manga before icorona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnankako bebulawa ngumgabe sekuzathiwa corona manje ngoba icorona iyasukela icorona izanupiefu abantu bakithi into ebabulalayo kakhulu yimugovu abantu bakithi bafuna ukusebenzela izisu zabo kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwi kube ngabayahlangana abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le manje omunye nomunye usebenzela isisu sakhe manje ke kuzoba wesi sekungene okhaliphali phugeni emakhodi la sebe yiko izanupiefu sebe sephalamende bazolungisana ephalamende othokozani kuvela kukhaliphali phugeni ngobunye ubunzima bunobantu okumele bebubheki
sabona msakazo westudio 7 njani amina ngiyaphila ngilapha kobulawayo bengicela ukubingelela abasenkayi le komajoyi osizisi labomama umadube unathandeka lothandeka khona ngapho ye kuhle sibili hhayi lockdown bantu aye ayinzima
linjani kusasa hayi thina siyaphila thina sekuwadini sekusiza lodi wadi bedeli selesimanga esikhulu sibili esingapha wadi bedeli kulehlakelo ekhitshwe ngupresidenti kuthiwa siholiswa abantu mahhala ukhansela wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-tearings asikwazi ukuthi inhlakelo le ikhitshwe uhulumente ngapha amakhansela wona sefuna ama-$10 ukuthi xa wena $10 awuyiphiwa lihlanyela asazi ukuthi ukhansela wethu lo owade 13 lawalabo babhalani bakhe ukuthi kuhamba njani asazi ukuthi basezicalisa imuzele sibili kwabaphambili kubakhulu aba yibo abakhiphe ihlayelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esisuke kupresident amakhasela sesezimali xa kabheshiwa singa ihlayelo kuza kuba 6,000 aba umuntu ngokuthi abuye 30-30 kusa imali yabo phela le.
Sakubona msakazi, ungabunjani msakazi khona ngapho khona? Hayi thina siyaphila ngebhoqo samanzi lokhulumayo lapha eGaba ozama khona impilo. Ye mina into ebengisole into yokuqala nje msakazi, eyi ngicela lokhu zethu uyidlulise ifike endlebeni zabo nabo abakhulu bakhona abaphetheyo. Yabona leyo qembu lelo kuthiwa yizanu lelo liyethusile abantu, kanti vele kwenzelani lokho? Ma ungama-elections behamba bekhampena ayethuselwa abantu kuthiwa yeyi lingalingi libhotela amaqembu. Hayi ayisiyo ndlela, isiyo le i-freedom yakhona. Siyasiyo thina. Njalo okwesibili sicela abantu bayithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishonini lawa. Bakhona iqembu labantu MRP ezokwazi ukusikhulula. Bekelane nabo ukuchamisa, bekelane nabo umakhuphe noma iyo leyo. Asibafuni konke laba bantu, sikhathele ngabo. Ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Sokusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile kukhetho lukamongameli. Ucwaningo olukhitshwe phose msuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engikubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting, kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwazi ukuthi baguqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baguqumela uBiden ngoba ama-Democrats ayaziwa ngokuthi ayaphangisa ukuyavota ukwedlula ama-Republicans. So ke lapha engikubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu yedwa abantu abaningi, ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani, ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo, ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki sekuvota abantu abangaphose babe 25 million, kutsho ukuthi hhayi abantu bayasukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo, ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane, kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiyiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota, nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa, kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump, kuwine uBiden, ewina ngabantu abaningi, akula nto azayenza. Lapha umlomo kuphela ongagcwalelwa umfundana, ngoba angethi uyabona ukuthi abantu lapha kulandela i-constitution. Nxa ezedliwe usedliwe la, akukho lokho okunye lokho ngumlomo kuphela abantu azayenza lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
Thank you. Jerusalem.
Kunyanga isanda kwedlula umhlaba phose wonke ubuzithila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakule South Africa uMaster KG ehamba lo nomcebo zigode umgido othiwa iJerusalem Challenge. Zinsuku sokulomgido othiwa yi John Vuligedi Challenge.
Uyabona nawe banenimo emizila sisto. Kelele John Vuligedi. Emizila sisto. Kelele John Vuligedi.
Nanxa ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengo Jerusalem baningi kumazwe akhiyeneyo abawulandelayo. Ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni achiyeneyo njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Chisas Banda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi kakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke i-social media. Into ephuma kumabonakude kwi-television bahle vele bayilandele ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe indubeko abalazo ukujabula kwakhona kulutshwana kumelelwa ngemithado abajabulanga njengabantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zaphela ukuthi-ke le ndawo ezokuzilibazisa ezithi ngama-nightclubs lalawo amabhawu kuphuzwa khona yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile kuhleli kusezwa amaphathi kukandaba eZimbabwe kakula njalo-ke labo-ke omabonakude baningi e-South Africa babona-ke lokho kuthiwa ngo-DST TV baboneke sengathi imisakazo eminingi-ningi etshiyeneyo basakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela bacabanga ukuthenga impupu lokuthi uyalala edleni umuntu isikhathi senjabulo kasihle eZimbabwe. Kukanti-ke lezo miculo emiculo ngikhona bayibona kumabonakude nemisakazo yemlutshwana yikho ngakuboni konke lokhu esidinga ama-challenges laba akulavula igedi ungayenzisa eZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo.
Kanti bona-ke eMzantsi Afrika khona ngale banesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle i-South Africa ndingakhuluma lokuthi nokukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo indaba zokulibazisana indaba zokujayiva ezomgido ezomculo ezokuba-ke laba ama-actors hayi isiphiwo banaso ama-South Africans singathelana amanga njalo le mzimba baphiwe bandle badlala kamnandi kutho bana-ke ngekuhlaneni kwabo khona abana badlala batshengise into abanayo baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo bazijabulisa ngalokho yana akula nketha bechabi akula badlulo olukhona abantu nje bahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ulimi abanye bakhalelwa bolimi akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe ama-South Africans hayi kukalutshwa lukhula behlulukelwe abantu abathanda ukuzijabulela kodwa usiba lempilo ende kukanti kona yithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi abantu kabajabulanga nemisakazo ngoba mningi laba indawo zokuzilibazisa zibe ziningi mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekode benze lokhu okwenziwa njengalabo kovula igedi lakojerusalem ziyaqhubela phambili ikuthi ingoma zoma-South Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho thina okakithi singathi ngesilungu lokhu athiwa rigid sifuna udinga ingoma othiwa nyothando sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyokuloya asidingi zingoma lezi ezingane ziyahlekisa nxa sicula sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Loke
umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda obesixoxelayo ecingweni esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi leAfrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izitheso zenotho ama-sanctions. Inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu likonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.